sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 12 uNhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umsebenzi lo sithandalaza ukuthi mkhulu kakhulu enhlizweni yezimuli, imuli yakonkomo, i-century leyi inkomo walokho wazalwa phakathi kwenu. Yikho ke sithabile kakhulu ukudlula yonke imisebenzi eyenza phakathi kwelizwe, esiba labanye bonke belizwe njengoba lalikwazi ukuthi uNkomo wayengumkhokheli welizwe lonke.
Uzulu weZimbabwe obenanza ilanga lokuzalwa kukaMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo ngempela viki uthi uhulumende kumele asungule ikhefu lokuthakazelela imisebenzi kaNkomo.
Okay, abantu beze ngobuningi babo ukuthi bazekhuluma ke kumbe bazefakaza ukuthi ayibo sesidiniwe, sesikhathele, isikhathi sesifikile esokuthi bantu sizincede, njalo singazinceda ukuthi ke sizikhiphele umuntu osiphambanisayo lowo ngebhola.
Inani labantu abaze emhlanganweni omkhulu we-rally we-MDCT eGweru lilethe ithemba kubasekeli ukuthi leli bandla lilakho ukunqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Uhulumende sekhuthazwe ukuthathela amanyathelo abatshela abantu amanga ukuthi bayenelisa ukwelapha umkhuhlane wengculaza ngemithandazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Uzulu weZimbabwe obethe gwaqa eSt Joseph eKezi ngempela viki ethakazelela ilanga lokuzalwa kukaMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo sekhuthaze uhulumende ukuthi asungule ilanga lokunanza imisebenzi kamuyi njalo alenze libe likhefu lokumhlonipha njengeqhawe elaletha inkululeko. Kubika uNompumelelo Moyo.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wamalanga amabili obuthanise abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili eSt Joseph emzini kamuyi uNkomo kugiwa kudliwa abantu behaya umuyi ngengoma langemgido yendulo. Inkokheli zomdabu imuli kamuyi abathokozisa abantu kunye lozulu jikelele bajabulele leli langa ngendlela eziphezulu bethi ngokwakuqala njalo kungabi ngokokucina ngoba ilanga elinjalo bebelilangazelela. Imuli yakonkomo ibonye uzulu bethi lilanga eliqakathekileyo emulini emelwe indodakazi kamuyi unkosikazi Thandi Nkomo Ibrahim.
Umsebenzi lo sithandalaza ukuthi mkhulu kakhulu enhlizweni yezimuli, emuli yakonkomo, i-century leyi uNkomo walokho wazalwa phakathi kwenu. Yikho ke sithabile kakhulu ukudlula yonke imisebenzi eyenza phakathi kwelizwe, esiba labanye bonke belizwe njengoba lalikwazi ukuthi uNkomo wayengumkhokheli welizwe lonke. Siyabonga.
UPaddington Ndiweni yimbongi esakhulayo ehaye umuyi ethi uNkomo yinkunzi mavava, isiduli asidiliki, bayohlala bemkhumbula.
Bayethe wemafukufuku, bayethe kanyongolo, bayethe kamqabuko, bayethe zinyane lesilo esimafukufuku ngokuwelilwandle lentaba ezikude igodla lakithi eligodle ngamakhosi kamtokazi.
Unkosikazi Nobuhle Ncube ngomunye wabaze emkhosini lo.
Thina sivuke silapha eSt Joseph ngesizathu sikamdala wethu okwanisa i-100 years silokuthakazelela okukhulu kakhulu. Akubusuka kuhle kwelizwe lokuswelaka kwemali, sithanda ukubana kuhlalwe phansi kukhulunywe kuhle. Kungadliwa nganxanye ngoba abantwana bonke ngabendoda yinye.
USenator David Coulthard uhloniphe umuyi walandisa imbali yobudlelwano bakhe lemuli kaNkomo ethi wayeyindoda efuna ukuthula njalo wayengela nkethabe chabi.
was a nationalist and a strong man who fought for the liberation of all Zimbabweans. He was also, at his core, a man who desired peace, who did not like violence, who tried his entire life to end violence, to avoid violence. And that is something that I greatly cherish.
UMtalunkomo wayengelabandlululo, wayesebenzela ukukhululeka, ukukhulula amaZimbabweans wonke, kungakhathalekile ukuthi khona umuntu ungumhlobo bani.
USenator Sithembile Mlotshwa uthe ufisa ukuba ilanga leli kube lilanga elibekwayo emthethweni lokumkhumbula, ethi usizi ukuthi izifiso zakhe lokhe zingakafezeki lalamhla lokhu.
And ngokubona kwami njengomkhokeli ukuthi umuntu ongekho lapha namhlanje akayazi into ayenzayo, ngoba umgomo esikufunayo esiza kuphosela ukuthi kube khona leli langa alihleli be holiday. IZimbabwe yonke ime ime, singabithi sodwa matopo esikhumbula unkomo, but kube iZimbabwe yonke.
Inkokheli zomdabu lazo zibonye kakhulu abantwana bakamuyi uSibangilizwe, uThandi loSehlule, bethi bayajabula kakhulu ngomsebenzi abakade bewulangazelela okwesikhathi eside. Bethi uMuyi ngumuntu owayethanda njalo elandela amasiko. Abaculayo labahayayo balele ngomgqibelo behlabelela kwaze kwasa. Ukuthi amaqembu ebhola lenyawo lezandla akonduna uBidi yiwo athethe inkezo kaMuyi, ukuthi abebhola lezandla bathatha inkezo kamama uMafuyane. Ngimele iStudio 7 ngise St Joseph's eKhezi, ngingunompumelelo Moyo.
Ukubuthana kwenkulungwane zabasekeli bebandla le-MDCT emhlanganweni we-rally eGweru ngempelasonto sekulethe ithemba kubasekeli laba ukuthi leli bandla lilakho ukunqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Bekulo nkulungwane zabantu emhlanganweni lo okubalisa abalwa impi yenkululeko labaphathisayo abavela esigabeni seMashonaland East abazise ukuba sebeqeqebuka kubandla le-ZANU-PF bangene kwele-MDCT. Emazwini yakhe uThwangirayo usole kakhulu umbuso ngelantando kaZulu, esola uhulumende wakwele Zambia owabopha umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Hakainde Hichilema. Uphathe njalo udaba lwabalwa impi yenkululeko eZimbabwe, athi bazibona bele lungelo eledlula elabantu mathupha. Ke sizwe amazwi kaMnumzana Thwangirayo.
Zinango zwilu zilotanda kuti painational tinoveka maChina ayo.
Ungaba kuthiwa siyabazonda abavela kwele China, kodwa akusilo liqiniso, ngoba kukhona labo abakwenza kuhle. Sifuna abantu bonke abavela eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu, laseNyakatho, kodwa sifuna ukuthi ababuye eZimbabwe kumele bafake izifiso zabo eZimbabwe kuqala, hatshi ukuhuquluza inotho.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo nobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla le-MDCT, uMnumzana Abednego Bebe.
Ungakhangela ke ngohlupho olukhona olokuthi abantu abalakho ukuthi baziphathise ekudleni kambe ekuhabheni. Ungakhangela ke abantu akade bezimisele ukubuya laphana kuleyana indawo, singazi ukuthi ke bona labo abantu bebengabantu akade bebuya lezo nyawo zokubuya bebezidede ngalo. So kuyatshengisa ke ukuthi ke ngendlela abantu ababuye ngayo, abantu balobuhlungu obokuthi impilo zabo kazisamanga kuhle, alo bayakwazi ukuthi lo obanga ukuthi impilo zabo zingami ngendlela eqondileyo mfana. So ke abantu beze ngobuningi babo ukuthi bazekhuluma ke kumbe bazefakaza ukuthi ayibo sesidiniwe, sesikhathele, isikhathi sesifikile esokuthi bantu sizincede, njalo singazinceda ukuthi ke sizikhiphele umuntu osiphangibanisayo lo ngevoti. So ke kuqakathekile ukuthi ke abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi umhlangano kade silawo ubungumhlangano omuhle kakhulu bekuqanda sibili egweru ukuthi lezulu belifefeza kodwa ke abantu bazile ngokuthi ukuthi baze bangofakazi ukuthi hayi asibuyele emuva esikhangele phambili kuphela.
Sizwa kuthiwa bakhona abalwa impi yenkululeko lalabo okuthiwa ngomjiba ababuyileyo besithi bona sebexixebukile bevela kubandla lezano PF. Ungasitshela okuningi ngalo?
Engingakutsho Chris ukuthi eqinisweni elikhona ama-veterans sonke ama-veterans aweqiniso nxa sikhuluma simela iqiniso ke kusobala ukuthi ke izano PF ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe ayisazigcwalisi lezo zifiso kumbe lokho esahamba sakulwa empini bakugcwalisa ngo-1980 kodwa ke kuthe kusuka lapho bakhohlwa ukuthi hayi esasikulwela ayisikho esesikubona lokho. So ke osokusenzakala kuyibufakazi bokuthi hayi bakhona labo akade becabanga ukuthi ukuya empini kwakukuyalwela ukuthi kubuse uMugabe lezana.
Alo ke ngumnumzana Bednico Bebe unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le MDCT ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Amakomiti abona ngezempila kahle edale leParliamente leSenate sesungule uhlelo lokwethekelela indawo ezichiyeneyo zelizwe ecwayisisa ngomkhuhlane wengculaza lowemvukuzane. Ngempela viki amakomiti la ethekelele izibhedlela, amakolishi lamajele esabelweni seMidlands aphinda ahlangana labemba igolide ngaphandle komthetho. Yababuzisisa ngolwazi abalalo ngegciwane le-HIV. Sixhume ilunga lekomiti edale leParliamente njalo engumeli weBinga North edale leParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi.
Sihambile ke sayabona imitshina ekhona abayithengileyo eseslovela hospital esibhedlela seslovela sasesihamba naseklinikhi yenyoni kuthiwa yinyoni clinic. Lapho esihambe khona sayabona-ke ukuthi benza njani ngoba sokubonakale ukuthi umkhuhlane lowu owe-cancer owemvukuzane usubulela abantu abaningi kakhulu omama elizweni laseZimbabwe. Okokuthi ezibhedlela zethu lahlekelwa ngabantu abambalwa mihla langemihla. Ngakho-ke inakhi isebenza lamanye ama-partners abazama-ke ukuthi benqabele ukufa kwabomama khona lokho okwenzakalayo ngokunanzelela njalo lokubona ukuthi umuntu uselomkhuhlane we-cancer masinyane lowo mkhuhlane ungakamemetheki emzimbeni womuntu ukwenzela ukuthi ehle ephangise ukwelatshwa. Ukwelatshwa kwakhona nxa usesephansi lowo mkhuhlane hayi awuduli ukwelapha, welatshwa ngemali ephansi. Sihambile ke sayabona sasuka khonapho sayahlangana lama small scale miners laba abajaleke ukuthiwa ngamakholokoza. Sisizwa ukuthi bona umkhuhlane we-HIV and AIDS bawazi na njalo balendlela yini yokuzivikela kulowo mkhuhlane. Siyabe sisejele lewawa lapho esiyabe siyabona khona ukuthi yikwini okwenziwayo ukwenqabela kumama kumemetheka komkhuhlane we-HIV and AIDS ebantwini abasejele.
Otsheketsa elihlangane labo bathene kuyini elikufundileyo kibo?
Esikufundileyo kibo ikuthi kukhanya umkhuhlane we-HIV and AIDS kabakawutholisisi kakhulu ukuthi kanti khona vele yikuyini. Kukhanya ngani kusese lo msebenzi omkhulu okufuze siwenze njengohulumende ukuthi sihambe lapho okwenziwa khona okokugejwa kwegolide ukwenzela ukuthi laba bantu labo bethole imfundiso eyokuthi bewuzwisise ukuthi umkhuhlane lo kanti vele yikuyini. Ngabakawuzwisise kukhanya ngani hayi ulwazi lusesephansi kakhulu.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North edale leParliamente njalo ekukomiti yaleli dale ebona ngezempilakahle.
Umongameli Robert Mugabe usexotshe umsebenzi umtshutshisi kahulumende omkhulu uprosecutor general umnumzana Johannes Domana ngemva kokufunyana elecala lokungaqhubi kahle umsebenzi.
uThomana ukhethwe ukuthatha lesi sikhundla ngemva kokwehlukaniswa kwazo sisiba yizikhundla ezimbili esikamchuchisi lesegqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General ngomnyaka ka-2013.
Ku Live Talk namhla sikhuluma ngamalungiselelo okhetho luka 2018. Umnumzana Magentswangirai lo mongameli Robert Mugabe sebeqalisile ukukhankasela lolu khetho.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Elekhathalithi lilethemba lokuthi umnotho walo uzaqhubeka uthuthuka kungakhathalekile ukuthi kulamazwe aqamule ubudlelwano bawo lalo. Elethe saumlando wokusekela amalwa ecatsha. Amazwe amise ubudlelwano lelekhatha ngeviki edluleyo agoqela ele Saudi Arabia, ele Bahrain, United Arab Emirates, ele Egypt lamanye.
Ibandla likamongameli Emmanuel Macron wakwele France osanda khethwa ukuba ngumongameli libikwa lilakho ukuthola izikhundla eziningi edalele parliamente lonyaka. Lokhu kuvezwe ngosokuphumileyo kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente olwenziwe izolo.
Abohlangothi oluvimba ukumemetheka kwegciwane le-HIV olwe-National AIDS Council sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathele amanyathelo abantu abafana labaprofita lezinyanga abatshela uzulu amanga besithi bayenelisa ukwelapha umkhuhlane wengculaza. Kubika uMavis Gama.
Abenaki bathi livuka ngolaka leli gciwane nxa umuntu obethatha amaphilisi ama-ARVs ege wama uwanatha, athi esebuyela uyamele adinge alamandla aphindiweyo ngoba lawo abekade wanatha ekuqaleni engasamsebenzeli. Umqondisi wohlangothi lozokhulumisana lozulu enak unkosazana Madeline Dube uthi amaphilisi alamandla aphindiweyo abiza intengo ephezulu okusuka kube nzima ukuthi uhulumende awathengele uzulu yena evele ebhekane lodubo lokusilela kwemali.
Abantu kabakuzwisise ukuthi uNkulunkulu welapha ngezinye indlela. Kulabantu abaningi sibili abafayo esalahlekelwa yibo kulesibanga lapho njengelizwe esasilahlekelwa ngabantu abayi 3,000. 3,000 ngeviki ayisikho kudlala lokho, hhayi ngekho amachechi. So abantu kabakuqakathekise khona lokho bakukhumbulisise. Unxa senginatha amaphilisi nginathela ukuthi lami ngondla imuli yami ikhule ngiyibone-ke isiye esikolo kumbe bende babe le msebenzi lanxa la ususuka lapha elizweni kakho umuntu ozaphila phela okunaphakathi hatshi. Kodwa lawe nxa ususuke elizweni lapha uyakwazi ukuthi ongikhona hhayi ngifundisile, hhayi bayasebenza, hhayi la uyalala ngoxolo ngoba uyabukwazi ukuthi abantwana benzani.
Ekhuthaza uhulumende uMadube ukuba adinga indlela zokwenza behlukane lalo mkhuba wokuqambela uzulu amanga bezithi bayanelisa ukwelapha ingculaza abazithi ngamaprofita.
Siba le mhlangano labafundisi mnyaka yonke kodwa nje ukuthi imali yenge engeneliyo. Kwakufune sibili ukuthi sibe le rally yabafundisi, sibabize bonke abafundisi lo hulumende atsho futhi ukuthi umfundisi ongasokabuye kuwona lo mhlangano i-church yakhe kayivalwa ngoba yikho lapho okulahleka khona abantu. Abantu bayahamba bephonga ukuthi ayireceive kuchona ukuthi ayireceive wena ungazwisisi ilizwi likaNkulunkulu ukuthi lithini. So akutsho ukuthi ongikhona kumele siphonge ukuvumela zonke izinto, kumele lathi silalele sebenzisa iingqondo zethu njengabantu abakhulileyo ukwenzela ukuthi ongikhona sibone iimuli zethu. Ungafa ngoyabufile abantu bakho bayasala bengelabazali kodwa umfundisi lemuli yakhe babe khona.
Ayisibo bodwa abenaki abakhala ngala maprofita amanga. Omunye wabo isakhamuzi zemzini wenketa 9 kobulawayo unkosikazi Chipo Chikwature.
Ngoba abantu abamachurchi abaningi abasakuleki sebeyenza i-business. So bayakwazi ukuthi mina bangangitshela ukuthi wena sesikulavila usela mkhuhlane mina ngizathi ye kuright kodwa phambili kuzangithwalisa njini ndweni ngiphinde sengishiya abantwana isikhathi singakafiki. Sometimes kuyakhanya ungani angisela kodwa kusho ukuthi sekuphelile kuya kukhona kuphakathi kuya kumele ngibe phambili nginathe amaphilisi ngoba ngayekhela ukuthi ngiphinde futhi ngiyaqalise kuyaba nzima abaningi bayafa ngendlela yenale.
Uqhubekethi ulomngane wakhe angathanda ukumbetha ngegama owaphenduka kwabafileyo ngoba etshiswe ukunatha amaphilisi.
Ye, ukhona omunye engimaziyo bake bamthandazela umuntu lo umngane wami uthi khona khona bamthandazela wathi sekuphelile wahlala 1 week wathi sehlalile 1 week wawa etown ezihambela wathi sewile esibhedlela wabakhela ukuthi hayi ngibe ngasanathi amaphilisi kwaba yiproblem wase wagula kini for about 3 months kodwa kade senatha amaphilisi akhe. Hayi mna ngamtshela ngathi hayi bangaze bakukhulekele uyaba lokhu nata.
Umnumzana Elford Moyo ngomunye wezakhamizi eHarare othi baningi abaziyo asebehlangane lalokhu kuyengwa.
Iye abangani silabo abaningi sibili abangena kukhonokho okuthi uyekathi wakhona khona hayi mna igciwane selinjani seliphelile mhlambe ngaloko that lana ibelief yakho ungabelief ukuthi wakhona igciwane kaliseko kodwa liyabe lokho elinjani likhona emzimbeni wakho. So baningi ababe becabanga ukuthi khona khona ngathola umprofit abani igciwane lanjani liyaphela akulanto enjalo igciwane labe likhona kuphela.
Lokhu kudlelezelwa umoya ethi kusuke kube ngokuphindiweyo nxa lo olegciwane engokhubazekileyo.
Uyezabe sithiwa khona khona engxenye wena nguwo ongakwanisi ukucisha igciwane lomunye umuntu. Ayisikho lokho, igciwane ligciwane nje lihlala lisemzimbeni wakho. Even ungaze uye khona kumaprofita, amaprofita abakuprofita bekumnikeza amanzi kungazathi ungani kuphelile kodwa igciwane liyabe likhona, akukho into enjalo. So asifuzanga sithole siqambele abantu amanga ukuthi kwakhona ye igciwane liyaphela ngokuthi kunja kufika umprofit ubani. Igciwane likhona ende liyabulala lokho elikhona.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr Ruth Labode uthi kumqoka ukuba kukhulunyisanwe lamaprofita la ukudinga indlela yokuyixazulula linkinga.
So mina into engiyitshoyo lapha into engayibona kwenye indawo kwenye i-church kwakusenziwa i-pre-counseling yabantu ababela amabhana ayibhalwe HIV bathi sekuthiwe you are healed babuyela futhi batshelwa kuthiwa ungayekeli ukunatha imithi ngoba asithe sikudiagnose leyanti buyela kudokotela wakho ayikhangela ukuthi for sure unjani usupholile. Mina yikho engifuna kukhulunywe, asibizeni ama-church wonke abafundisi sikhulume ngodaba lolu. Udaba lolu funa sikhulume lapho. Whether you like it or not, abantu listen to their pastor before they listen to a health worker. You can cry, climb the trees. People on Sunday they are going to church and they say amen. So let's now go and talk to the pastors.
Abanengi balahlekelwa impilo eminyakeni yabo 90. Uhulumende engakatholi indlela yokusiza abaphila legciwane ngokuphathisa ngemithi enza abaphile kwesikhathi eside abalalo. Okwenzakala kulezi nsuku phose isigidi zabaphila legciwane elizweni baphila ngala maphilisi ama-ARVs iningi lithengelwa ngemali yosizo evelela kwabenhlanganiso yamazwe omhlaba eye-Global Fund. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Omunye wabasakhulayo abeza ngapha kwelemelika ngolwesine ukuzokwenza izifundo zobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Unkosazana Lorraine Dube uthi ujabule kakhulu ngokuthola ithuba lokukhethwa ukuba ngomunye wabakuhlelo lolu. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelaye.
Ayi, mina ngithokoze kakhulu ngoba mina my case is a little bit different ngoba i-program le khetha abantu from 25 years to 35 kodwa mina ngile 23 years or a case. So kuyangithokozisa kakhulu lokhu it's a great opportunity. You are entrepreneurship. You have a founder, is a business plan.
How much legacy? So, I'm 7 manje.
Mina ngathi I'm an entrepreneur.
Ulohlelo na noma une company?
Okay. Yile company. Ngathi ngirana ama company amabili. That is, they are startup companies. It's an agro-processing company. So lama company ngwarana amabili. They are sister companies. Lapho mina enyi shareholder weyini and then weyini mina I'm the founder and CEO of company anale.
Ukhangelela ukuthi ukungena kwakho kuhlelo lolu luza ukusiza kanjani kumsebenzeni wakho?
Mina ngikhethe ukuthi ngingene ku-business and entrepreneurship track. And njengoba ngiyi-entrepreneur, ngibona uhlelo lolu luzanceda kakhulu ngoba ngizathi ukufunda everything about business management, leadership in business, and ama-entrepreneur skills amaningi. So ngibona kuzancedisa kakhulu ukubana njengoba i-company leyo isesencane iqale nje last year, kungani kuzancedisa kakhulu ukuthi iphakame ibe yi-company enkulu erana kuhle sibe.
Uma usuqedile ngalolu hlelo, ukhangelele ukuthi uzayenzani ngolwazi lwakho okuzasiza abontanga eZimbabwe?
Nasema sengiqedile lihlelo, kunama-program engifuna ukuwayenza nxa sengiphendukile. Lapho mina engikhona e-company yami ngisegoqe, so mina engifuna ukwenza uma ngaphenduka ngapha, ngibona ngiqale i-agricultural hub, lapho engizofundisa khona ama-youth ukuthi bengakwanisa ukusebenza njani izinto ezikhona eduza kwabo, agricultural wise.
Alo-ke ngunkosazana Lorin Dube, ongomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, ubekhuluma le Studio 7 eseGogwe.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu elimela ilizwe elama-Warriors liqale kuhle kakhulu emkhankasweni walo okuyaphatheka kumidlalo ye-AFCON eza kwenzelwa kwele Cameroon ngo-2019. Kubika uJoseph Njanji.
Umgadli weqembu leZimbabwe onguye njalo ukaputeni weqembu uKnowledge Musona ulitshayele kathathu emambuleni, okutsho ukuba ungumdlali weqembu lama-Warriors wesithupha ukwenelisa ukutshaya okuthiwa yi-hat-trick ngesilungu selokhu ilizwe leZimbabwe lathola uzibuse. Umuyi uShekman Tauro, uVitalis Takawira, uGilbert Mushangajike, uAgent Sau kanye loPeter Ndlovu yibo abanye abagadli abake bahlohla kathathu emdlalweni owodwa eminyakeni eyadlulayo. Ukunqoba kweqembu leZimbabwe kulitshiye lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusibaya sikaGroup G lile miklomelo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leDemocratic Republic of Congo, lona elinqobe leCongo Brazzaville nge-3-1, njalo lalo lile miklomelo emithathu kodwa lihlezi ngaphansi kweZimbabwe ngoba lihlohlwe kanye. Unozindi weqembu leZimbabwe uGeorge Chikova utshele umsakazo weStudio 7 ekupheleni komdlalo ukuba usasemude umango kumkhankaso oyadlala kumncintiswano we-AFCON.
Victory anasiyatopfuura Dr. Salama Games ari kuya
ngokambe namhla sinqobile, kodwa sekwedlule lokhu okuqakathekileyo ukuba sinqobe nakwimidlalo elandelayo.
Imidlalo yokudinga amaqembu azafinyelela ukuyadlala kwele Cameroon izaqhubekela phambili ngomnyaka ozayo ngenyanga kaMabasa. Njalo umsekeli omkhulu weqembu lama-Warriors uChris Romario Msekiwa uthi kuzamele ilizwe lilungiselele ngemfanelo.
Preparations for my next fixtures, but China could put
on top in our way. I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that
umgadli odla ubhedu elizweni leSouth Africa edlalela iqembu leMamelodi Sundowns uKama Brilliant kanye lemvimbi uCosta Namoinesu odlala elizweni leCzech Republic ngabanye babadlali abangenelisanga ukuba khona ngempela viki edluleyo ngoba belimele abakhangelelwe ukuba khona kwimidlalo ezayo. Obe uqeqetsha iqembu leZimbabwe ngesonto nguNomen Mapheza, kodwa ukacaci ukuba uzakwala elokhu esemsebenzini lowuna njengoba yena evele ngumqeqetshi weqembu le-FC Platinum. Umongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiyangwa yena utshele intatheli zindaba ngemva komdlalo ukuba lo mqeqetshi nguye ofanele ukuqeqetsha iqembu lesizwe, okungabe kusitsho ukuba lenhlanganiso iyasuthiseka ngokuba lo mqeqetshi asebenze kuqembu lesizwe kanye lakuqembu le-FC Platinum. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, silugqiba ke lapha uhlolo lwethu. Igama uChris Gande lilale.
Lo nto ungamele inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.